Kulezinto ezimbili lapha kwakhande kungenzakala ukuthi khona kube istrategy yabo eyokuthi kabafuni ukuveza ama candidates abo ngesikhathi. Kube lodaba futhi lokuthi kungenzakala futhi ukuthi khona laba bantu kwesinye isikhathi balobunzima obokuthi bathole abantu ngoba indlela yabo le abavele bekhetha ngayo indlela engazakaliyo, indlela okumele ukuthi babone ukuthi ama candidates abo kanye kanye ngawe bandla labo yini ngoba bathi khona bona ama-citizens kumele ukuthi abe yiwakhetha. Kungenzakala ukuthi bakhethe abantu abanye abangeke babathembe ukuthi kambe bangamela bona yini kumbe hashi, labangabaziyo ukuthi laba bantu manje esingayithi thina i-capacity bangaba la yini yokuthi bamele abantu. Isikhathi njengoba sesihambe kangaka abantu bonke bayamangala ukuthi kathi manje njengoba abantu laba lokho bengakakhulunywa lakathesi phela ibandla elezana u-PF kathesi liphakathi komkhankaso already seliphakathi wenendimeni. Bona ngikhona bezangena endimeni sokutheni. Kuyamangalisa lokho ngoba lesikhathi lakho njengoba sesihambile sinje kuyamangalisa ukuthi khona lokho kuzahamba kanjani. Kodwa ngenjengokuthi babuye lendlela yabo etshiyeneyo asazi engxenye kukhona ukuhlakanipha bangabe belakho. Kodwa ngokwazi kwethu isikhathi sikhanya ukuthi sesibachile sibili kodwa kasikwazi ukuthi ngondabo bona ngiyani njengebandla labo lesisisi. Kunzima kakhulu ukuthi khona ukwazi ukuzwisise ukuthi kanti kuhamba njani, kungani lokho bengakaphumi lamagama. Oba phela kubandla ikakhulukazi kukhetho lolu lamabandla politics lawo kumele ukuthi khona nxa ukhetha umuntu ukuthi uzokumela abe umuntu ozakubakwazi ukuthi lina limelene njengebandla, abe umuntu njalo futhi ozaziwa ngabantu abantu abazamvuma. Manje kathesi nxa uloku ungakakhetha abantu kathesi abazakumela kuyamangalisa ukuthi khona manje kuzahamba njani. Abantu laba babuye lendlela yabo entsha esingayaziyo ukuthi bona bathembeni. So kungenzakala ukuthi khona ukhetho lolu oluka 2023 hayi kungagcina kusiba nzima kuleli bandla elitsha le-CCC.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani ibandla le-ZANU PF lilakho na ukuqhubeka lokho lisesikhundleni ngemva kokhetho lolu oluzayo?
Lokhu kusho khona ukuthi ibandla le-ZANU PF kusho ukuthi kulu 2023 aqhubeka libusa kuze kuyefika u-2028 funa leli bandla le-CCC ikho elizabe selilama-candidates eliwaziyo njalo aziwa libandla labo labasekeli ba ngoba kathesi kuvele kunzima kuyatshengisa ukuthi khona lapha kulobunzima obukhona. So ibandla le-ZANU PF kusho ukuthi lizaphumelela futhi kuwona lomnyaka ka-2023 libuye liphathe futhi kuze kuyefika u-2028 ikho kubona kwami lokho.